kwakuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithatheleli thuba ukubonga uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 3 kaZibandlela 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
we made an application for the proceedings to be streamed live to the public. The documents that we tendered to us after that the defense order has already been tendered. So it won't be necessary for us to consider whether or not to amend the defense order.
Umeli wezengeza wesedalela eParliamente umnumzana Job Skhala namhlanje ucele idale likaMantshi ukuba intatheli izindaba ziphiwe imvumo yokwethula konke okwenzakalayo emthethwandaba ngesikhathi lithonisa icala lakhe i-live streaming.
Sokumele kufanele ukuthi izisebenzi ababalisi babuyele emsebenzini, kodwa ke akulalutholi ubambekayo kwizikhalazo esesizifakile kumnyaka ophelileyo.
Inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi isilobele uhlangothi olwe-Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa ukuze kukhulunyiswane ngezithembiso ezingafezwanga nyakenye. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla siqansile kwamagama ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli wezengeza wesedalela eParliamente umnumzana Job Skhala namhlanje ucele idale likaMantshi ukuba intatheli izindaba ziphiwe imvumo yokwethula konke okwenzakalayo emthethwandaba ngesikhathi lithonisa icala lakhe i-live streaming. Usikhala uthonisa icala lokuphazamisa ukucutshungulwa kodaba lokubulawa kwelunga lebandla lakhe le Citizens Coalition for Change uMo Blessing Ali ngabantu abacatshangelwa ukuba ngabezana uPF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi edayeli kaMantshi, igqwetha likaSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu uthe kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zivunyelwe ukutshengisa lokho okwenzakala emthethwandaba ebulenjini be-intanethi ngesikhathi icala leli lithoniswa. UBhamu uthe izihlobo zikaSikhala ezigoqela labo abaphandle kwelizwe lentatheli izindaba eziphandle kwelizwe kanye lalabo abavotela uSikhala ezengeza West bafuna ukwazi okwenzakala edayeli lomthethwandaba.
We made an application for the proceedings to be streamed live to the public.
Sicela ukuba udaba lolu lukhitshwe ebulenjini be-intanethi ukuze umuntu wonke aluzwe. Uhulumende uthi udinga isikhathi ukuba cabangisise ngodaba lolu luzaqhubeka kusasa ekuseni.
Uphinde wathi umthethwandaba lapho okuthethwa khona lolu daba kaweneli abantu bonke abafuna ukuba sedale sithi amapolisa agcwele phandle esethusela abantu. USikhala uthi ukukhitshwa ebulenjini kodaba lolu kuzanceda kakhulu ukuba amapolisa engathwali nzima ukuxotshisana labantu. Umtshutshisi kudaba lolu umnumzana George Manokore uthi uhulumende uphikise isicelo sokuba udaba lolu luphume ebulenjini esithi bazakupha izizathu zabo kusasa. Kusenjalo uBhamu utshele umthethwandaba ukuba ngabathokozi ngamaphepha ecala likaSikhala abaphiwe kuviki edluleyo. Icala seziqalisile kuthonisiswa.
Amaphepha
esiwaphiweyo sesiqale ukulungiselela ngodaba lolu. Akusaqakathekanga ukuba siguqule lokhu umthethwandaba ungakasitsheli impumela yakho.
Udaba lukaSikhala luzabuyela emthethwandaba kusasa. Umnumzana Bhamu ekhangelelwe ukuqhubeka ekhuluma ngodaba lolu okuzenza ukuba uMantshi aphe isinqumo sakhe. Umsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe kalithokozi ukuba uSikhala usephose efike inyanga ezifika ezisithupha esejele.
Sile nkinga enkulu kakhulu ngendaba ke ye-judiciary yelizweni ngenxa yokubana ke esikubone namhla ke emthethwandaba kuyatshengisa ukubana ke ilizwe lilenkinga in terms of the independence of the judiciary ngenxa yokubana u-Honorable Sikhala ngumuntu okwakufanele phiwe ibhewu ngendlela esemthethweni kudala kodwa ke lokhu bencindezela ke sasa siyabuyela ke emakhoti
uqhubeke esithi baza kwenza konke okusemandleni abo ukuba umhlaba wonke wazi ngokwenzakala kusikhala
live kuma internet lamanye ama platforms ukwenzela ke laba into esihluphayo kakhulu thina njengebandla ikusetshenziswa kwamacourt abuse ngama politicians to advance ama political objectives whereas kufanele ukuthi kusetshenziswe umthetho welizwe kubana wonke umuntu u entitled to a bill wakula ngazelo epheleleyo esuthisekayo kithi
usikhala ukhangele ukuthonisiswa olunye udaba lokubangela udlakela olwenzakala enyathime kulandela ukubhubha kukamo Blessing Ali yena owabulawa ngupius Jamba Mugandi yena ovuma icala lakhe selokho kwabotshwa usikhala usefake izicelo ezifika ezithumi lambili emthethwandaba zokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe esuka ngekhaya kodwa kukhanya kusala ngimele sithu 7 ngiseharare ngilondoloze Ndlovu.
Inhlanganiso yababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi isilobele uhlangothi oluqatha izisebenzi zikahulumende ole Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa ukuze kukhulunyisanwe ngezithembiso ezenzwayo ngomnyaka odluleyo ezingafezwanga. Lezi zithembiso zigoqela iholo isicelo sabo sokwakhelwa izindlu zokuhlala, ukuhlawulelwa indleko zesikolo zabantu ababo lokunye. I-Studio 7 ixoxe lesiphatha amandla salinhlanganiso esikhangelane lesabelo sakobulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Ye, kuliqiniso ukubana sibhalile incwadi sibhalele umqatshi Public Service Commission sayithumeza futhi njalo lakuminista we-finance lakuminista we-education sikhangelele ukuthi-ke incwadi leyo sithi lesifisa kakhulu ukuthi-ke kube lokuhlangana lokukhulumisana phakathi kwenhlanganiso ezimelele ababalisi ezinye izisebenzi zikahulumende kukhulumisana ngendaba zeholo lezinye izinto ezithathelane lokusebenza lomsebenzi webalisi lama-civil servant.
Kungani liyibhale kathesi incwadi yakhona njalo imumetheni?
Ye, okubhale ukuthi incwadi le siyibhale kathesi ukuthi-ke siyananzelela ukuthi-ke sokumele sokufanele ukuthi-ke izisebenzi ababalisi babuyele emsebenzini kodwa-ke akula lutho olubambekayo kuzikhalazo esasizifakile kumnyaka ophelileyo. Izikhalazo lezi zigoqela okulandela ukuthi-ke kumele iholo lababalisi libuyele kulokho elaliyikho khona kungakafiki u-October 2018. Ngalesi sikhathi-ke umbalisi owayehola imali endithwana wayehola imali engange-$640 US. Kukanti-ke futhi-ke sikukhangelele ukuthi sikhulume ngakho lapha yikuthi kuningi-ke umqatshi asekuthembisile kodwa angakufezanga okugoqela ukuthi-ke kubhadalelwe i-school fees abantwana bababalisi. Njalo-ke sikhangelele ukuthi-ke lezinye inhlelo ezikhulunyiweyo ezinjengokuthi-ke ababalisi baphiwe izindlu bakhelizi bancedise ukuthi bakhe izindlu bathengele lendawo zokuhlala ezinye lamasenzi konke lokhu izinto esikhangelele ukuthi-ke ma singahlangana lomqatshi kukhulunyiswane ngazo ngoba into ezivele zakhulunywa kodwa-ke umqatshi uyoke lokhu engakafezi izithembiso zakhe.
Useliphendulile yini umqatshi ukubana uselinikile ilanga lapho elingahlangana laye khona?
Ye, incwadi-ke ihambe lamhlanje besingakatholi kuvelela ngako umqatshi etshoyo ukuthi-ke singahlangana kumbe ngiye sihlangane kodwa-ke esikukhangeleleyo ukuthi kumele sihlangane ngoba nxa ukuthi-ke akusela kuhlangana sisebenzi ziyabe sezingasela ngendlela ngaphandle kokuba ziqhala le msebenzi.
Yiwumbuzo ebengivele nizalandela ngawo ukubana nxa engaliphendulanga kumbe nxa esala ukuzwa izikhalazo zenu liza kwenzani ngakho?
Ye, ngawukuthi-ke umqatshi kasalalelanga lokhu esikucelayo kumbe asaphendulanga sikhangelele ukuthi-ke ngawukuthi-ke umqatshi kasazanga waphendula kumbe wasinika lokhu esikukhangeleleyo sikhangelele kanala umsebenzi ngoba lokhu kabe kuyikubantezela njalo kuyikubantezela izisebenzi ukuba zisebenzele ihala kungatholakali nzuzo.
uMnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe esixoxe laye ekobulawayo. Sizame ukuxhumana lomgcini isihlalo wePublic Service Commission ukuzwa umbono wabo ngalolu daba, kodwa ngesikhathi sisiya emoyeni bebengakaphenduli imibuzo. Kodwa ke uMnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha olubona ngezemfundo utshele iStudio 7 ukuthi kuliqiniso ukubana abe Progressive Teachers Union of Zimbabwe babhalele umgcini isihlalo wePSC incwadi becela ukukhulumisana ngesimo sokusebenza kwababalisi, kodwa uphikile ukubana ababalisi basongela ukhalala umsebenzi nxa uhulumende engafezanga izithembiso zakhe. Kudaba olufanayo, enye yenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, yona ilobe enkundleni yokuxhumana eTwitter inxusa izizalwane zeZimbabwe ukubambana zitshengisele ngolwesihlanu. Linhlanganiso layo ikhonona ngokungathembeki kukahulumende owathembisa inhlawulo yamadola emelika aphezu kwamakhulu amane, $540 ngenyanga. Elebutswana lithi likhathazekile ngokuhanjiswa kwabantwana besiya eZimbabwe leSouth Africa bengelamaphepha aqondileyo njalo bengahambi labazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa omalayitha ukuchaphisa abantwana imingcele okungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugaja olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana olwe-immigration lukhiphe umbiko ukukhumbuza uZulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza bahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumisa amapholisa kweleBotswana uMzananiye Bakali uthi izehlakalo zokuhanjiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengelancwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda ukudlula kubanjwe imoto ebeyisuka kweleSouth Africa lubhekise eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengelamaphepha aqondileyo okuhambisa njalo ngelabazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kweleSouth Africa basebenzisa umalayitha ukuchaphisa abantwana imngcele. UMnumzana Nqabutho Mabena umgcini isihlalo weZimbabwe Community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe Community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabomalayitha bengelazincwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa amapassport abantwana, kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe useSouth Africa ufuna ukuthi adlale nabo ikhisimusi kumele avela budget aba-applyele amapassport a-applyele lo gogo kumbe lalo gcina abantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
UMabena uthi kungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyukuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe amapassport ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyukuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitha bengela ama-passport.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eGabron uMzala Dumezwe Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni walokhu kulakho kwafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendlini bona njengomzali ungikho eduze so kuningi abantwana balakhuba violated udlwe ngulwa opinga abused in any other way bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakala endlini.
Ele Botswana lethi lizakuqhubeka liqinisa emthetho wenqabela ukuhanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni i-child trafficking yona eqhela umhlaba wonke jikelele. Kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayona le nyanga ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyenelo lwabenhlanganiso yamazwe aphetheya owe-European Union kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane beZimbabwe bathathwa besiwa kweleBotswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye izikhathi. Inkokheli yezombusazwe yathembisa abalandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni abantwana esemngceleni leZimbabwe ngoba abanye abantwana bechiswa isikolo uzasebenza kule Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuphula kwemithetho e-child labor. Ngumqondisi dubo wendaba ze-Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, idale lephalamende lakwele Melika ele Congress liqale ukuhlala namhla. UKevin McCarthy, umkhokheli wamalunga edale elitsha ele House of Representatives, ongowe bandla lama-Republicans, ubikwa lokhu ethwele nzima ukuthi athole amavoti amalunga ebandla lakhe ukuthi anikwe isikhundla sokuba ngumlawuli wedale uSpeaker, ngoba kulelinye icele lama-Republicans elingafuni ukuthi aphiwe leso sikhundla. Umbukiso wokuthengisa kwemitshina yangalezi nsuku we-Consumer Electronics Show, CES, owenziwa mnyaka yonke ukhangelelwe ukuqalisa ngolwesine edolobheni le-Las Vegas esigabeni se-Nevada khonapha eMelika. Lanxa umbukiso walonyaka wengezelelwe indawo ngesilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% nxa kuqathaniswa lanyakenye, abantu abakhangelelwe ukubuya embukisweni bazabe bezinkulungwane elikhulu hathi inkulungwane phose ezingamakhulu amabili abakade bevame ukuba khona ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abogatsha lwezempilakahle kwele Malawi babika ukuba izikolo zalelo lizwe zizake zime ukuvulwa ngolwesibili njengalokho obekuvele kuhleliwe emadolobheni amakhulu abalisa iBlantyre leLilongwe. Lelinyathelo lithethwe emzameni yokumelana lomkhuhlane wesihudo se-cholera ngoba lilokhe liqonga inani lasebebulewe yilesi sifo labalaliswe ezibhedlela. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla isiqansile kwamagama ngenyanga yedluleyo kampalakazi osokudale ukuba abathengi bakhonone ngesisindo seholo abathi siqhubeka sisehla. Okwakathesi imali yendleko yomuntu oyedwa iphose ibe ngamadola azinkulungwane ezingamashumi amathathu amadola eZimbabwe, $29,219. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla emqoka empilweni yabantu yansuku zonke okulokhe kuqansa kubikwa kwengezelelwe yimpi ekhona emazweni athengisa amafutha ezimota. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho njalo efundisa ekolitshini ele-National University of Science and Technology i-NUST, uthi khathesi kusesemasinyane ukuthi kwaziwe ukuthi kuzahamba njani njengoba amazwe abesilwa esekhulumisana.
Siyananzelela ukubana kube lokukhuphuka okwenzuzo esiyitholayo ngemva kokuthengisa impahla zelizwe lethu kwamanye amazwe esingathi impela o-coal ezifanisela ogolide, futhi kukhuphukile umhlaba wonke jikelele. Kwelinye icele njalo phecelezi ngapha kumpahla esizithenga kwamanye amazwe, ukukhuphuka kwempahla esizithenga kwamanye amazwe kwabangelwa lakho la yi-inflation, ukukhuphuka kwentengo umhlaba wonke jikelele singananzile. Lokho kwaqala ubudlwangudlwangu phakathi kwamazwe e-Ukraine le-Russia. Kunzima ukuthi sihle sithi bhadla, kuzaba ngathi kuba neno ukukhuphuka kwentengo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi ubuya ngabuzaqhubeka bukhona elizweni ngoba kungeke kulunge khathesi.
Wonke amazwe emhlabeni alenjongo yokuthi lokho abakuthengisela ngaphandle okuthiwa ngama-exports kube kukhulu kakhulu okwedlula ama-imports abakuthenga ngaphandle. Kungenzeka isikhathi eside iminyaka eminingi khona lokho kuba loncedo kakhulu kwezenotho, kuqinise imali yelizwe, kudale imisebenzi lezinto ezinjalo. Kusadingeka isikhathi eside kakhulu kwenzeke kuphindaphinde kakhulu ukuze kulethe inguquko kwezenotho. Kanti ke enye into esiyibonayo ukuthi ukuthi kukhule kakhulu ama-exports okwedlula ama-imports ngabangelwa ukuthi abantu bakugcwele ubuyanga kakhulu abalamali yokuthenga ngaphandle, kodwa i-industry ayikakho.
Unkosikazi Melissa Mathuthu uthi intengo yezinto ezimqoka ikhuphuka nsuku zonke, okuyinto enzima njalo ebuhlungu.
I-inflation ayikaze isizwele njengabathengi ngoba nxa ngikhangela umumo okhona khathesi nxa sikhangele i-back to school ama-price akhuphuka ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi athole something. Intengo yonke izinto ezimqoka iyakhuphuka njalo le mali edliwa ngumuntu oyedwa iliholo lomunye umuntu okuyinto enzima njalo ebuhlungu kakhulu.
Unkosikazi Sanele Nyoni ophila ngokuthengisa uthi bakhweze intengo zabo ikakhulu ngesikhathi seKhisimusi ngoba labo bebethola ikhuphukile lapho abawoda khona.
Nxa sikhangela ukuthi ibhizinesi iqale ukuphakama ngoNovemba kusiya kuDisemba abantu belungiselela ikhefu leChristmas sesesihlala sesigijima sisiyawoda lanxa kwesinye isikhathi besithola sekukhwelile. Yikho lathi okusenza sikhweze ngapha hasho ukuthi siyadulisa ngoDisemba lathi lapho esiwoda khona siyabe sithole sokukhweza.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency ikhiphe umbiko ochaza ukuba ngenyanga kaLwezi impahla ezithengiselwe amanye amazwe zikhuphuke ngesilinganiso phose esingamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini i-34.7% nxa kuqathaniswa lenyanga kaMfumfu. Kuthi ezithengwe kwamanye amazwe zingena eZimbabwe ngenyanga kaLwezi zikhuphuke ngesilinganiso esiphezu kokuhlanu ekhulwini i-5.2%. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Umdlali wenguqu owayedume emhlabeni jikelele u-Edson Arantes du Nascimento owayesaziwa ngokuthi nguphele obhubhe ngolwesine lweviki edluleyo eseleminyaka engamashumi ayisishiyagalombili lambili 82 ungcwatshwe namhla edolobheni leSantos kweleBrazil lapho akhulela khona. Abantu abaningi banelise ukuvalelisana lomuyi ngemva kwelanga lonke isidumbu sakhe sibekwe enkundleni yenguqu kulelo dolobho. Baningi abathi kufanele akhunjulwe njengomdlali omkhulu kulabo bonke abake badlala umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Umkhokheli wenhlanganiso yenguqu emhlabeni yeFIFA uGianni Infantino uthe uphele ngumdlali owaphakade njalo inhlanganiso yakhe izacela amazwe angamalunga eFIFA aphezulu kwamakhulu amabili 211 ukuba anikeze inkundla eyodwa yokudlalela inguqu ngalizwe ngalizwe ibizo lika Pele. Ukuxoxa ngenhlonipho ePO Pele iStudio 7 ixhumane lomnumzana Lucky Dube olandela umdlalo wenguqu.
Ngiyabonga ukuphiwa ithuba lokuthi ngikhulume ngomdlali lo omkhulu elizweni lonke osithile Pele. Uphele kimi ngumuntu owangenza ngathanda ibhola. Ngiyacabanga ngo-1970 ngangu-grade 3 i-World Cup ise-Mexico. Ngiyacabanga isikolo siphiwa ama-Pepsi Cola mahala ku-celebrate i-World Cup. Lami ngiqala ukuzuthwa i-World Cup. Kukhulunywa umuntu othwa uphele. Ngaba lethuba lokuthi ngibone ama-films akhe ayenziwe esasiwaboniswa esikolo, i-training yakhe ayenza, ama-games ayewadlala. He was such an inspiration. And enye into eyangenza ngimthande kakhulu ukuthi ngisesemncane lami ngabona ukuthi kukhona umuntu omnyama odlala ibhola okumangalisa kangaka. Silahlekele sibili, kodwa into enhle engiyithanda ngayo ukuthi ufundise abantu bonke ikakhulu emazweni lawa alobandlululo ukuthi bahloniphe ama-players la angabantu abamnyama ngoba uyabona ukuthi even amazwe amaningi e-Europe asehlonipha ama-players angabantu abamnyama. Ngibona ngani kusuke kuphele konoko ngoba uyitshintshile sibili yona i-face yebhola.
Ubona inhlonipho yakhe Dube ayiphiweyo ngemva kokutshona kwakhe ifanele na?
Lapha kunzima ngeke ngimfanise labantu abeze politics. Lo bengumdlalo webhola. Into engithokozisayo ukuthi iFIFA ibikhona, lo mkhulu weFIFA la ebekhona. Amazwe amaningi mina ngiseEngland wonke amagame adlalwayo ebemnika i-minute of respect. Ngingazi kwamanye amazwe, which is very very great for me. Uyiphiwe sibili inhlonipho. Uyiphiwe kakhulu. Ngake ngize ngisole.
Umkhokheli weFIFA usecele amazwe wonke angamakhulu amabili lethumi lanye ukubana bape uphele inhlonipho ngokunikeza inkundla zenguqu ibizo lakhe. Ukubona lakho khonoko kuyinto enhle yini?
Ya lapha ngavumelana la impinde ngavumelana la into enhle lapha ebezama ukuthi agcwalisise ukuthi lo bese hambile uphele kube lento ezabe isikhumbuzo ukuthi ungaya ndawo ndawo elizwe lapho kulebhora khona kube le ndawo lapha ozafikela khona ubone ukuthi indawo enje le yakhiwa ihlonipha uphele kungaba kuhle sibili angusoli kangako kodwa mina bengifisa ukuthi ama stadiums amatsha azakwakhiwa kumbe ama stadiums amadala ayo aqala ibhola emazweni ikakhulu eAfrika xa sikhangelela indawo enjengeZimbabwe singathi iBafana stadium isi stadium esaziwayo lishana akulesini ngala singathiwa iphele stadium hayi kungajabulisa ngoba lokhu kuzenza ukuthi ilegacy yakhe ihlale ikhona ngoba wonke umuntu ozabe ebona uphele uzabe buza ukuthi kanti istadium sabiza uphele wayengubani lo phele ngibona kuyiyo imfanelo enganceda ukuthi ama stadiums anike amabizo.
Umnumzana Lucky Dube ulandela umdlalo wenguqu esixoxe laye eSex kwelebhilithane. Abathengisa ezitaladini kobulawayo bathi bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex lapho abazaqalisa ukusebenzela khona kusukela ngenyanga ezayo kumbe ekambimbitho ngendlela yokwenqabela ukuminyana phakathi kwedolobho. Unkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxwa iqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Lokujabula kuthize ngoba ngesikhathi se-COVID 19 labana kukhulunywa kuthiwa sidikhonjise i-CBD abantu kabayithengisela ezindaweni zabo lapho abahlala khona. City Council lathi thina we-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo i-City Council saphiwa le kuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market esenkulumane complex. I-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors isize lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edorobheni kodwa behodise. So sile imakethi yethu enkulu kakhulu eyiye sithi singayikhangela ngo-2023 ezanceda kakhulu abayiba ama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahambi uma ngomude semalokishini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale besiyahoda. Sikhangelele ukuthi vele leyo makethi siphelile khona February March. So ngibuye thina isizithi ngapha njenge-informal sector ye-BVTA hayi siyathaba kakhulu ngoba sile plus kukhona lokho ama-vendors ethu nabanye ama-producers bazathola izindawo zokuthi bethengisele behodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kube le-congestion okungasuke kuba i-cost kakhulu ekuhambeni nekuvukeleni loku behamba uma ngumuti ozayenza ukuthi bedinge lezinqola lani baze behode eduzane bethengise.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansili yakobulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le-City Council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akulalutho abasithembise lona akula sibili sizintandane sizihlalile sizoda sichova sizoda sisebenza njenge-informal sector ngaphandle kwakhona kuze ukuthi ikhansili ibambane lathi sayo kwanisa ukuthi sinikilenza kwanisa ukuthi siyakhe leyo market. Kodwa okunye loko kokuthi singathola noma sithole usizo okwakhathesi kakula lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kulalutho angalwenza. Akuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi besithembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe amapentsheni akuphumelelanga kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwenza ukuthi nxa sibalelo kuze sibe formalize sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndawonye njengalezi ezihola ezilamaphesi kodwa kuphumelelanga.
Lo ngunkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. ku live talk namhlanje kuhlelo The Connections khangela ukhangelelwe ngabasakhulayo lumnyaka esisungulayo ka 2023 sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sitha sidibane njalo kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.